Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani twaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuLwezi 2019 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry. I think it's now a higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs. $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama-salaries yethu kasakhwani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema-schools ukugibela ama-lifts sisiye emsebenzini and back ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi leyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa sizaphenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siye daba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesisindo sedola leMelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomunicipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentatheli zindaba eMedia Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama-salaries yethu kasakhwani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema-schools ukugibela ama-lifts sisiye emsebenzini and back ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini konke lokhu akusakhwaniseki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impilakahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusibonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendaba se-health. Abantu bazadweka kakhulu kabasatholi oluncedo abalufunayo ezibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi Yeukai Nyamunga ongu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima sebesehluleka lokusa abantwababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars. But the truth behind
lanxa imali ezihlawuliswayo zezihlawuliswa ngemali yakuleli, iqiniso yokuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele Melika kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba ukuthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi, ngathatha isikhathi lami uyafundela umsebenzi, sengisehluleka kunikela imuli yami, ngisehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle lapho bethe begula. Kubuhlungu kakhulu.
Let alone fend for my family's health needs, so it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwabakuhlangothi lwezempilakahle kumunicipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubo lunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilitshumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi, abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke ukutshengisela ukukhonona kwazo, kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamunicipala hatshi ngohlangothi. Kodwa abongibona bathe ukuchiwo nguGomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamunicipala. Ngimele 27 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 1380 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili, udaba lwebudget iminyaka ozayo ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele parliamente namuhla. I-budget le ingena ku 63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu, i-primary and secondary education, yilo oluthole imali enengi, i-8.5 billion dollars. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i-6.5 billion dollars. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ebikhangelwe ngabaningi yethule namhlanje edayele ephalamende uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabangeke ukulupha amabhiliyoni edlula athoba minombili amadola i-8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Niza kupha imali efika 8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, iphe 2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola 6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethe ecubulane zombusazwe uMnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health ale education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development, okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempilakahle yabantu babo skills kumbe ukwenelisa ukusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqhakathekile kakhulu ukubana ungajinezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo uMnumzana Dakawela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lizwe lisebantwana nabafundayo.
Siyaqhakazela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula kwadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizasetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-silesos alawo agcwele endaweni zabomathebeli ne-South.
Omunye njalo osakhulayo uMnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali wabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibudget leyi ibudget enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uminister Kathese for the first time unike imali enkulu einika kwezomfundo. Singanisa le imali enike kwezabebutho lendawo ezinjalo ukutshengisa ukuthi Kathese inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi. Inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi ibudget leyi ilesihawu labantwana abasakhulayo. Ufake imali engange $500 million leyi eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangaba belesifiso sokuqalisa amabhizinisi.
UNcube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenziswa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iingcwethi ezigcubulana zomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke izoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya olilo uhlangano lwamapholisa lwabele ama-billion pose amathathu i-2.8 billion elozamvikela lezobutho ama-billion athoba munembili lengxenye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Bekezela Madumafuzwayo ingcwethi ecungula ezombusazwe.
Ibhajethi namthulileya dise ingathi slightly different nje sicompare leyayifaka last year. Ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ongakhangela kuzo. Into ezihle ziphume zicaco okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo ngani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukubefinance abantu bafuna ukufinansa ngayo i-service delivery. Ukusubsidize into ezinjengabozupho bona labade bevele bekwenza hope ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna u-add another $640 million ekuthengeni amanye amabhasi ezupholo kusubsidize izupho isuka kuma 2% enalawo asazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads. Looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisa isibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue devolution evelimeleke ngabantu abaningi, ibhajethi ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution, special considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona. So izaqhubeka njenganaleyo ebuyileyo kathesi esiponza kuthiwa kule mali ye-devolution but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathesi ubhajethi iphonga uphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax-free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngo-November kuthethe ukuthi abantu abaningi i-bonus yabuyolaka izabe tax-free njengoba abantu abaningi bengaholi imali enganyayena leyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezi nhlelo iyitholakala?
Into ebuhlungu ngebhajethi futhi liphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni. But usukhangela ukuthi iside yangona eqinisa amaphupha angkhona imi njani kuhle ukagcivela automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangkhona ayikhulumayo ezafayinisa ibhajethi yonke le iyavela ngapha amakhampani engakavuki ye agriculture sila temba sikwazi uthembele ezulwini asila shuthi liza kuba khona wasoze kule khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so i-budget yangkhona i-continue yena lena yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka zezokuvumbula kokunye ukuthi imali kayidobho endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube kwakhe sithatha kuma-airtime asazi next time i-tax izangezelelwa ngabhati hayi in terms of ama-realistic figures sibila abanayo imali yokufinance i-budget le ngendlela abakhuluma ngayo.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe embusweni kanye lodaba lwebhajethi ethulwe namuhla. Thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kulabantu abayisithupha abangababelimele kakubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni se-Socas High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesi-Muslim abe Rohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo we-ZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqulwa kukamgabe embusweni kwangena umnumzana Emerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abanengi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayeza kuguqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. USibanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo ukuthi sesisazike namhlanje ukuthi abebutho babe sena ezimithiyo ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngemvana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangele njengento engafananga ifenzakala nxa kulo hulumende okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalo esilayo kwanamhlanje.
Babugawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali, izigebengu, izigilamkhuba ezazigombolozele uMgabe ezazibulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina angiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu abanye bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basazo beswelakale ntungameli. Esene sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singaba khona phakathi kwamabele, sinele sikhitshe ukuze amabele kukhule kuhle. So kumele sikhangele izisona sene sesikhona phakathi kwabantu, sisisuse. Kungakhathalekile kumbe sile tag yezanu PF kumbe sibelethe tag yani, kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, asizobantu beopposition kuphela, kunabanye within the party zanu PF abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kukhathesa umumo lowo khona, okuningi kakhulu kade kusenzakala okwezimali kokule kuma-prize kolokho, kade kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlulekisa uhulumende.
Nanso Dokotela Sibanda yakhuluma ubaba uGawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlalo olwenziwa ngamasosha. Kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama-3 billion zikhitshwa ku-reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekeni ukuthi laba bazathaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengavimbele, bengalwisanga, bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi lamanye amazwe abone impela ukuthi le nto ibivele ikhulunywa ngoMnangagwa iliqiniso, ukuthi inhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke, kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa lenje kuphela. Khonokho kuyinto yobuhlungu kakhulu kuzoba zimbabwe. Khathesi izimali kuthiwa ziphumile ntungameli ezintsha e-reserve bank sezigcwele ezitaradeni kubantu abazithengisayo. Ilizwe nje selingakatagwirei langaphansi kukamgabe. Akuzange kube lobudlova lokubula kwelizwe okufana nalokhu esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa labantu bakhe. Ilizwe selingalabantu abathwani. Kubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi abantu badibeka kanjani, akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imisebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi. Ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthe ngemva ukuthi sitengenwa eselokuzwe sekusekondwe yiphathi yakhe ukuthi kangene. Oswangirayi babekhona bonke babuya babusisa wonke ama-opposition parties zibusisa. Sitsho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe. Wonke abantu bakhuluma bekhululekile, bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe uMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi nxa bekhuluma bethalaza besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaki ubaba uMnangagwa ungakaphendula ukukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika imihlomelo umngane wakhe.
Mana ngithi khonaphana ngilibe le ntungameli ukuthi suke izinto zaba ziningi. Alibo kwabo ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda,
awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 kubo 0? Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumelele ukuwazame ngena lapho ukuthi athi ye ngifuna ukuthi abantu sithi just new dispensation kwafa lokhana kwabolela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwebhajethi ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumbe ngithi itholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela, sisusele izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget lela namina kangikhiphi lutho, ngithi konke okwenzakeleyo even i-social welfare nxa idole uhlelo oluncane akumangalizi lokho Nkomo.
Dokotela Sibanda, uyamuza ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kuhle mpela i-budget.
Lokuthi kuthiwa kule budget ikudlala ngesikhathi. Udubo olukhonayo lokuthi uMnangagwa kalandeli ihlelo oluyabe lufakiwe wenza umathanda nje, kakwazi vele ukuthi lizwe abe limanejwa kanjani. Yikho phela limuzwe ekhuluma ngokuthi amasosha ngawethu akukhulunywa lokhuyana kuyabulala umkhonomi. Ukwenza njengesitha selizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika uBathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza lohatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sisakhwela kwakhwela isepa kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho-ke emuntwini weZimbabwe wayekhangela ukuthi kuzoba nenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwaMgabe. Sekuphindwe kaningi ubuhlungu. Lusizi, lusizi, lusizi kho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le embili kuningi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osokuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu abasaholi izinto zasathengeki. Ngo-2017 itshovi ibichiphile abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonela inelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengathi abalokwesaba ngabo 2017 kusiya lemuva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle. Kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela, kusela amadokotela ezibhedlela, kula mithi izisebenzi zizondile phela.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumeni omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthi thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba into sisiza kuquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izose ziyaqonda zithi nta kube lobunandi lochakulo luje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa, amatitsha athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini. Khangela amakhaya abantu bayalamba, inkomo ziyafa, kula manzi, izulu kaliyini, songathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu bayadubeka, abantu bayadubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi-worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga $2. Sibona isinkwa sesingama-$15, khona abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le enda i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqili bezwela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu lo gogo osekhaya kosikhobokhobo kunalangazathengi uyatekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le embili uhulumende omutsha ebusa, impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla, kungakuthalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi, ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi Ndala, Bonele Mthwakazi olivalelisayo ngothungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mora zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.